abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine lehydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola emelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamatshumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. Udokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa engelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem ngenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, ngenxa yokuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi e-BP ukuthi bihlale benade njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi Sitshengisiwe Mpala ophila lomkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Bakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP. Abantwana abazithweleyo lathi ogogo over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona asisa-iFord akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye athengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima, sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo bona abanye bayapha abanye lama miscarriage asemaningi. Angazi ukuthi senzeni, sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima, silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex, kunzima. Aqalisela ku 200 rands kusiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo, kumele ngibe le 450 rands every month engiyikhiphayo. Kangilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi. So kumele lelo bhondi ulidinga uthenge irandi uyethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi, ngakho ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi. Iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Kungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu, ngoba ikofi lalakho ukuthi yikhafeyini. Ababhema igwayi, ikhona abayithi yinikotini, umuthi ophakathi kwegwayi, lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla itshukela eliningi, ngoba itshukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa, lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle, umuntu agcinisele i-BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi ele-caffeine eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi. Singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphiwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ingakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi, ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwabamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu bagcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abalamali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.